uZulu wakobulawayo uveze ukudana okukhulu ngodaba lukamsekeli kaMeya waleli dolobho ngemva kokuba ethiye umsebenzi qede aphinde ancintise ekhethweni engela omphikisayo. Ibandla le-MDC lanikeza uKhansila Khambarami insuku eziyisikhombisa ukuthi achiye isikhundla okuyinto ayenzayo qede wancintisa njalo ekhethweni lokuthi kufakwe omunye umsekeli. UZulu wakobulawayo obevele elwisa ukuthi uKhansila Khambarami asuke esikhundleni uthabe okwesikhatshana kodwa waveza ukudana sekuzwakala ukuthi sephinde wabuyiselwa esikhundleni. Amanye amalunga ebandla le-MDC athi lokhu sekusipha ibandla le-ZANU-PF ithuba lokuthi liqhubeke libusa. Umnumzana Phathisa Mlambo upha imbono yakhe.
I think the problem is Chamisa. I think Chakalo is saying any party in Yaki. I'm a decision as a song and a personal. Also, who sends with the party is not delayed at any time because I want to find the Rabona. I want to be so look and do in Zagalan. I want to be Kala Panda. So, this is the decisions and Iron. So, then with Tim Zone, they don't find. The military isn't to this flow. It is what is this? You can name my teacher's teacher. Katisa was a kind of Zagalan. So, we need his Anu, Ulupo, Logan.
Umnumzana iPhithule Maphosa owezaphu uthi lokhu okwenziwa yiMDC kusobala ukuthi abakwenzayo akulani labantu.
Kusobala ke ukuthi indaba ayenzayo ayilani labantu, ikakhulu abantu bakobulawayo leMatabeleland lapha baphusha iagenda yabo eshona supremacy leshona hegemony. So kusobala ukuthi iMDC is worse than iZANU-PF. IZANU iyasibulala kodwa ayizange isifakele abantu bakibo.
Umnumzana Khoni Dube ongumhlali wakobulawayo usole lesi sehlakalo esithi abakufunayo ngumuntu osebenzela uZulu.
Hayi, siyakusola kakhulu ngenxa yokuthi ube ngumuntu esike sabala ngaye kumaphephandaba engumuntu omubi osokusibangalisa olwesesadeni sengumuntu osebiselwa. Indlela osebiselwa ngayo yesingayizwisisiyo ukuthi ubiselwa ngandlela bani. Masibalile engumuntu ongabhadala izikwelede engasomuntu okuqondileyo. So automatically kunoko siyakusola ngendlela ephezulu kakhulu.
Umnumzana Nqobile Khumalo uthi kukhona okunuka santungwane ngoba konke lokhu kwenziwe siphangiphangi kungazange kwakhulunyiswana loZulu njalo kakuzange kube lencwadi ekhuluma ngokuthiya umsebenzi kukaKhansila Khambarami.
Uthi nxakhulunda mina le akhuluma ngomlomo uthi aresigna walani ukuthi abhale i-resignation letter yakhe. So sisuka sokuhanja uyohlala siphangephange emhlanganweni selimpisa futhi inalo muntu ofanayo. Ngezinye indlela ngibone ngani abazange bawunakane kahle kahle indaba leyi bayicabangisisa kuhle kuhle ngoba umuntu lo lisente lamfaka e-ofisini inkinga yakhe bengabhadali uzathatha i-advantage ye-ofisi yakhe aqhubeke engabhadalanga. Okwesibili uZulu ambone ukuthi bake bawela kuZulu bayakhuluma loZulu ngondaba ngoba nxa uZulu nguye osafayo ngenxa yezinto ezinje so lokumele batsho bona ukuthi kungenziwa njani.
Omunye olawula amalungelo kaZulu umnumzana Nkosana Mthimkhulu uthi yena uhlupho olukhona yikuthi amabandla ezombusazwe afuna ukuqala azisuthise wona kungakasuthiswa abantu abayibo ababamelayo.
Usuphu esikhangelene lalo lapha eZimbabwe ngelokuthi amabandla onke ayezombusazwe awafake abantu phambili bakhangelele ukuthi bona beqale bezinothise bebone ukuthi bona basuthisekile kuqala bengaze bakhangela abantu.
Amanye amabandla asathule ngalolu daba loba nje kuyinto ekhathaza isizwe jikelele njalo kulilungelo labo ukufaka ilizwi ngoba isikhathi sokukhethana ngamabandla sesidlulile. Lokhu kuyinto etshengisa ukuthi ukwehlukana ngamabandla kuyinto esivele yamila impande elizweni. Abanye njalo ngabafungayo besemba phansi ukuthi uKhansila Khambarami vele uzasitshiya lesi sikhundla ngoba engasumuntu odabuka kobulawayo. Ngokwenzakalayo okwamanje kusobala ukuthi kusaselomango ukuthi lolu daba lugqitshwe njalo basasekhona abalokhe belensolo kanye lembono ehlukileyo ngalesi sikhundla. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.